abathumela imali eZimbabwe esuka eBotswana ngamankampani yakubhizimusi yokuthumela imali bathi isihlobo lokhu isikhala ngokuphuza ukuyithola. Kulesikhathi nyakini lapho isihlobo ezahlala isikhathi eside zingatholi imali yazo kule ndwendwe ezinde kumabhizimusi afana labo Western Union kanye leMoneygram. Noma nje abanye bethi akusafani lanyakenye kuqhubeka kusiba lokuphuza ukuthola izimali okwakhathesi besithi kudalwa kakhulu zindwendwe zabantu esifolela ukuthola imali ethunyelwe ihlobo labangani abangaphandle kwelizwe. Unkosazana Edith Dube uthi ihlobo ziyaphuza ukuthola imali ungacaci umbelelayo iyasilela umankampani yakubhizimusi yokuthumela imali.
Ukuthumela imali ekhaya ngalaba abanjeabo-Western Union sokuhlupha ngoba uyawuthi usuthumele uzokuthiwa kabareni lesiwethu kudiwa sokuthatha isikhathi eside ngoba ukhanya labo laba be-Western Union sebethwala nzima ukuthola lezo zimali.
Abanye bakhala ngokuthi kuthatha isikhathi ukuthi isihlobo sithole imali kwesinye isikhathi ingeyokuphathisa abagolayo kumbe ukuhlawulela izifundo ebantwaneni esikolo. Umnumzana Mlamuli Sibanda uthi bona bathumela imali belolwazi lokuthi kumele itholakale khonapho khonapho njengezithembiso zamankampani akubhizimusi yokuyithumela.
Uthola ukuthi imali uyabe uyithumela kulesizathu kumbe i-emergency ukuthi kungani uyifuna masinya kodwa ekhaya bakutshela ukuthi kabakayitholi kudalwa ukusweleka kwemali kanye lama-queues amade.
Ingcwethi ebona ezomnotho umnumzana Edwin Ndlovu eHabron uthi inombolo sitshengisa ukuthi abantu abathumela imali bengaphandle kwelizwe besenza ama-diaspora remittances baqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe ngakho kumele baphathiswe ngazo zonke indlela.
Siyananzelela ukuthi umnotho weZimbabwe uyame kakhulu kuma-diaspora remittances which run into billions amadola ngakho kuqakathekile ukuthi these people abangenisa imali elizweni bathole usizo ngokuthetha ukuze bengabi discouraged.
Amankampani afana labo Western Union kwele Botswana bathi bona bathumela imali belesiqiniseko sokuthi ikhona ekhaya njalo abantu kumele bayithole khonapho khonapho njengesithembiso sabo. Bathi abalamandla ukwenzakala ngokucelela eZimbabwe ngoba bona ibhizinisi belenze bengaphansi kwemithetho yeBotswana. Iningi lamankampani la isithengisa ibhizinisi lokuthumela impahla ngokuthembisa ukuthi ukuthunyelwa imali eZimbabwe uyayithola khonapho khonapho. AbeZimbabwe kwele Botswana balinani liphezulu esebenzisa amankampani okuthumela imali phandle kwelizwe. Imali engena ithunyelwa izihlobo labangani abasebenza phandle kwelizwe yeqa ibhiliyoni yamadola okweminyaka emithathu ilandelana kusukela umnyaka ka-2015 okutshengisa ukuqakatheka kwalolu hlangothi kumnotho weZimbabwe. Ngumathini Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 Sabron kwele Botswana.